Isikolo sesabiwa primary eZimbabwe mine kwanda Central under ward 21 last week wabuya umoya ngesikhathi izulu liqalisa ukuna last week liyathatha irufu yonke okokuthi abantwana bafundela kuma tents esancedwa iblanket 9 yabuya ukuzophitsha so yikho lapho abafundela khona okwakhathesi then abanye bafundela echurchi ezayoja eseduzane.
Laba abafundele matendeni benza njani pho nxa izulu lisina?
Izulu nxa selisina sekuyisikhathi sokuthi bahle badismise ngoba amatensi lawo awakho sokufunda kwabantwana vele sokunzima kakhulu.
Yi-primary le kumbe yi-secondary?
Yi-primary school isele lebhulokhu eliyi-1 eliyileselisenzela ukuthi lifundele o-grade 0 labo-grade 7 bafunda betshintshana. Laba abanye vele sebefunda khonoko kwamaqambuqambu nxa izulu lingana abantwana bayadismisa.
Kwathwalwa ama-blocks amangaki njalo ngama-class amangaki akulawo ma-blocks?
Okay, isabiwa primary ile 19 classes. So kwathwalwa ngingathi phose ama-classes aseleyo yi-4 classes lawo. Amanye ama-classes angu-2 i-block lakhona lalo lilamaplanka aqamukileyo. Esifunga ukuthi abantwana befunde sibamba amaphaphu ngoba anytime kungabuya omunye umoya kungenelisa futhi ukuphakamisa ukuthi abantwana bamale so vele ngathi fose isikolo sonke vele.
Kule mizamo enziwayo yini yokulungisisa lolu daba kudingwe uphahla olutsha?
Siyazama njengabazali lathi inkokheli zabantu lapho esikhona silama-mines angu-2 iVambachigwe le-blanket sisakhulumisana labo sikhangelele ukuthi engxenye bengasincedisa and labazali bayathendisa sibili ukuthi kukhona okokuncane labo bayafisa sibili ukuncedisa njalo siyadinga labafisa ukusincedisa ukuthi ngakuyayenza sincedisane masinyane ngoba lesi yisikolo kade silabantwana abapasa isikolo sakhona besenza kahle. So nxa sokunje sokudisturba abantwana ngoba yisikolo esilabantwana abaningi.
Kuhulumende selike layithela yini lindaba ikakhulu kugatsha lwezemfundo?
Ye, abe-Ministry of Education sesike sahlala labo phansi labo bathi bale mizamo abayenzayo njengoba iyinto esanda ukwenzakala besingakaboni lutho okwakhathesi. But I think labo babhizi bangena lapha nalapha ukuthi sincedisane masinyane.